kulandelwe usinqumo se Supreme Court esa phuma ngemva kokubana imthethandaba yakuleli lizwe isikunanzelele ukubana umama uThokozani Khuphe nguye kwakumele iphathe ngomva kokusishiya kwababa uPresident Tsvangirai. Ngakho-ke konke lokho okulandelayo kusendleleni, kuqondile, wonke umuntu ofuna ukubana abe yingxenye yombusazwe olandela umthetho kumele kumjabulise. Kuyikuthi khona isinqumo savela sabuya simqoka siqondile sinaya kakahle kubana kuyini okumele kwenzakale. Kuyabe kumdanisa labo abe-MDC Alliance ngabe lokhu besithi lokhu okwenzakale namhla kabakujabulele. Kuyabe kutshengisa-ke ukuthi hhayi labo basafuna ukuba babe ngamahlongandlebe bangalandeli i-constitution ye-MDC yona leyi eyiyo eyinsika edale belomthelela wonke osifikise lapho esikhona namhlanje.
Uyamuzwa mnumzana Moyo, mnumzana Dube, uyavumelana la yini?
Angivumelani layo ngokubana i-Supreme Court yayiklinye yathi khona abahambe njenge-MDCT bayoyenza i-Congress okwenzela ukuthi umama uKhuphe ngu-acting president ehambe ebiza i-Congress. And ngomthetho we-constitution is very clear ithi khona okwakuqala wayemele kwenze ukuthi sine-standing committee esasikhona ngo-2014 the national executive sihlangane zisokubizwa i-national council lapho esingena khona njengani lami ngiyilunga lakhona elika-2014 engangu-former chairman ngaleso sikhathi. Siyehlala phansi sithi singahlala phansi sesisiza le date ye-Congress. Okwenzakala kathesi akusesinqumo se-Supreme Court. Awubale i-constitution ye-MDC iklinye amandla kumele wanike nge-national council nonto ezithathela amandla yena ngokwakhe. So konke okwenzakala namhlanje kuyasithusa.
Mnumzana Dube, ingqobe isikuwe, ungathi umthetho usekelana nebandla le-MDCT?
Umthetho usekelana lebandla le-MDC. Ukuthi T kumbe Alliance kuyabe sokuyivoxa nje indaba yonke ngoba i-MDCT yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance, i-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi. Kwaba ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa ekuqaleni agcina eseyisishiyagalombili esegoqela lezaphu. Kuyikuthi umbuthano nje wokuya kukhethu, kodwa upresident umkhokheli kumele avele ku-MDCT, njalo ibandla lebandla elilapho ku-MDC Alliance kumele lilandele izinqumo zebandla lalo, njalo ibandla lebandla kumele libe lamandla phezu kwalabo abakhethwe ephalamende bekusuka kulelo bandla. Yikho kumele ukuthi noma kukhulunywa-ke abantu besenza ngani kabazwisisi bona bezwisisa, kuphume kube mqoka ukubana hatshi abantu laba abarikholwayo ephalamende barikholwa kulandelwa imbuthano we-MDC Alliance, isivumelwano se-MDC Alliance sasivele sasho ukuthi noma sokuphele ukhetho lelo bandla elihambise ilunga ku-MDC Alliance layangena ephalamende lizabe lilokho lilamandla phezu kwalelo lungu.
Mnumzana Moyo, siza kwenzani ngabanqobayo khona ngapho njengoba bezabizwa njalo?
Lokhu kuyamangaza ngoba kabasahambi isinqumo sikaZulu. UZulu wazifakela abantu ephalamende nakukhansili. Okukhuluma ukuthi kukhokheli ngabo abayekelana lokuyithola abantu behlale phansi. I-Supreme Court yasinika njalo ukuthi sihlale phansi